VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 kuzivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje usizwele ngezakhe indlebe uhlupho olubhekane labeZimbabwe, wathembisa ukuthi uhulumende wakhe uzolungisa lezo nhlupho.
Amaphepha okuthi the city sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyele silento ezikwanileyo konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphume isikhathi esinganani kunzima, ngoba ngeke ndihlale isikhathi sonke leso ngiyilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela, ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela i-South Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zekhala ngokuthi ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma.
Kuyethanda ukushumayeza abantu ukuthi nalomingi inkonzo zikhona, kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. Imeseji iyayeneliseka ukuthi ifike nasemuntwini ongasontile, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni.
Ukuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elihlabela ingoma zokholo ele imvuselelo yamakholwa elisanda ukwethula idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uzizwele ngezakhe indlebe inhlupho isibhekane labeZimbabwe ngenxa yokuba abantu abazencedisana laye ukuthanyela umuzi weyo kuwatsana eHarare beqale ukumemeza besithi bafuna inyama, bekhalaza ngokuqonga kwendleko zezikolo lokunye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mnangagwa ubethanyela emzini wekuwatsana phansi kohlelo lwakhe alenza ngensuku zakuqala zenyanga, lapho abantu abahle bawuhlaba umkhulu umkhosi bememeza becela ukuba abasize ngenduku ababhekane lazo. ELeZimbabwe libhekane lomumo womnotho odla amalangabi, nakho phela ukudla kusathengeka ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, kuthi le mali ezifunakala ezibhedlela zasezikolo abaningi bengazenelisi. Ekhuluma kulumbuthano, Mnangagwa ukhuthaze abakade bekhona ukuba bame ukudla inyama ethi odokotela bathi kayilungelanga impila kahle.
Nyama kwa mulimo ke mulimo ndo mabitama na bana na doctor
lifuna inyama imibhida ye odokotela bafuna lidle imibhida ukuze lihlale lingabantu abaphilile. Inyama ayilunganga bani, mina ngilalela odokotela yikho ngizidlela imibhida.
Engaqeda ukukhuluma uMnangagwa uzulu uhle wakhala njalo ngokuswelakala kwemali yokubhadala indleko zezikolo, okulapho athembise ukuba izikolo zikahulumende azisoze zikhweze imbadalo.
Ngibala emaphepheni uminister uthi kabakhwezanga indleko zezikolo, yikho engikutshelwayo bathi kabakhwezanga. Ngizathuma abantu bazwe iqiniso, izikolo zikahulumende azizange zikhweze. Ngizwile izikhalazo zenu esenyama lesezikolo, siza kuya ukukhangelisisa lokhu.
Ingcwethi echubeka ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukuba uzulu uthwele nzima, kungakho usezimisele ukuthatha loba iliphi ithuba ukumazisa uMongameli.
Nxa uMnangagwa engumuntu ohlakaniphileyo eqalise ukubona ukuthi indlela zimbi phambili ezinuke amakhwapha elungisise ilizwe, ngoba kuzabe nzima ukubana ekwanise ukuqhubeka ebusa abantu abalambileyo, kuzayenza ukubana kube lokuhlukuluzeka lokugenqulwa mhlawumbe kombuso wakhe. Kuqakathekile ukubana belungisise indaba leyo ukubana i-economy i-stabilize.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Mabhena webandla leZimbabwe Communist Party. Yena othi njengebandla lokhu kutshengisa ukuba ilizwe sekumele libe lenkulumo ezihambekayo ukulungisa induku zikaZulu.
Lokho okwenzakale kuMongameli Emmerson Mnangagwa lapho abese ekuwatsana kutshengisa ukuthi abantu eZimbabwe balambile, abantu bayahlupheka kakhulu, akulamithi ezibhedlela, abantu bayehluleka ukuhambisa abantu ababo esikolo kutshengisa ukuthi selokhu wangena embusweni sehlulekile ukuthi agcwalise lokho akuthembisa ekhethweni ukuthi yena bazokwakha umnotho weZimbabwe. Thina-ke njengeZimbabwe Communist Party sithi uMnumzane Mnangagwa njengomongameli kumele abize umhlangano lwesithi National Economic Dialogue, kukhulunywa kabanzi ukuthi kungakhiwa njani umnotho weZimbabwe.
Abasekeli bebandla leZANU-PF akade bekhona exukwini labantu akade kulolu hlelo bathi ukhulumzana babala ukuthi umkhokheli lulalela izikhalazo abantu kungakho uzalungisa izikhalazo lezi. UMnangagwa ucele uZulu ukuba agcine imizi ihlanzekile, wakhuthaza amakhansili ukuba afake amabhini okufakela izibi ukuze kungabi lengcekeza ndawana yonke kuvimbe ukuqhamuka kwemikhuhlane emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa lakwamanye amazwe seziphindela emuva zikhala ngokuthi ikhefu leKhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha beliduma. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhala ngokudula kwendleko zemali yokugada, ukutshisa kwelanga, ukusilela kwencwadi zokuhambisa ezamapassport kanye lomumo nje oselizweni kakhulu kwezomnotho. Omunye wabo unkosikazi Sihle Nxumalo osebenzela eGoli kwele South Africa.
Kunzima impela, sihlupheka siseGoli, sizehlupheka kithi. EGoli siyahlupheka, sihleli kanzima. Kumele sibe namapassport, awukuthi senze amapermit. Nasi sehlulwa ngamapassport la. Iliphi ilizwe elingasinika amapassport akwelinye ilizwe?
Osakhulayo osebenzela kwele South Africa uMnumzana Themba Nyathi uthi imali zokugada zidula kakhulu nxa ungela maphepha ngoba kumele bebhadalele ukuchaphiswa bengela amapassport lamapermit phezu kweyokugada.
Eish, into zalapha ekhaya ezinzima. Ma ungabheka i-transport from eGoli iyabiza phela ma kungu-December kunje. Ma uzofika la ekhaya izinto zikhuphukile, into nje yonke yayimanga nje kahle. Abantu nje abakutholi nje ukuthokoza ukudura kwezinto. Transport, hayi into nje esiyibona nje ithwalisa abantu nzima.
Unkosikazi Siphephile Ndlovu osebenzela eGoli laye uthi ukudula kwezinto kudlulisile kwele Zimbabwe ukwedlula iminyaka yonke.
Isimo selizweni lakithi besisibi kakhulu kule holiday ngoba ayikho nje into okuthiwa iyathengeka ezitolo. Zonke izinto ama-prices akhona atoms 2 amanye times 3, okuchaza ukuthi isimo sibi kakhulu elizweni leZimbabwe. I-transport iyabiza kakhulu, ukudla abantu sebesidla nzima, baphila nzima kakhulu ngoba le mali esetshenziswa elizweni lakithi ayisathengi lutho. Abantu sebephila ngemali zamanye amazwe. Ubi kakhulu kwelakithi.
Unkosikazi Nesisa Mathe osebenzela kwele Botswana ngomunye wabakhala ngokwehluleka ukuthola ipassport.
Umnyaka lo usiphelele kubi kakhulu ngoba besilesifiso sokwenza into eziningi nxa sifika lapha ekhaya njengokuthi bekuyiholiday. Kodwa konke lokho akusenzakalanga ngendlela ade sikukhangelele ngayo, kungezizathu eziningi ezishiyeneyo futhi. Amaphepha okuthi ade sithi sizalungisa ukuthi lathi nxa sibuyela sibuyele silento ezikwanileyo konke kwehlule. Isikhathi abasiqambayo ukuthi i-passport ungayithatha iphuma isikhathi esinganani kunzima ngoba ngeke ngihlale isikhathi sonke leso ngiyilindile. And konke lokhu kutho ukuthi sizabhadala futhi izimali eziningi sesibuyela ngoba ukuthi uhambe ungela amaphepha akulula. Intengo yangikhona iphezulu lanxa kula maphepha. Izinto ezitolo ziyadura, izikufizi abantwana zikhwelele. Ukuthi kuzahamba njani, kuzazala nkomo nasazi. Kodwa esikubonayo ukuthi iholiday ibingasiholiday bekungamnandanga, bekulilanga nje ukuthi siyaphumula nothi ukuthi sithi siyacelebrating.
Ikhefu leKhisimusi selidlulile kodwa abasebenzela kwele South Africa eBotswana lamanye amazwe angomakhelwane bakhala ngokudula kwempahla eZimbabwe kanye lokusilela kwengwalo zamapassport. Bathi lokhu kuzakwenza ukuthi indleko zokuphindela emuva ziqanise kakhulu ngoba sokuzamele bekhokhe lezenkohlakalo ukuze bachaphe umngcele kungelabunzima. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amafutha ezimota okuhambisa awe diesel le petrol elokho esilela elizweni njalo iCouncil yakobulawayo ithi ilokhu ingaqhubi ezinye inhlelo izimqoka izibalisa ukuchitha izibi lokunye ngenxa yalolu hlupho. Ngensukwana ezedluleyo amaphephandaba kahulumende abesithi amafutha asetholakala emagalajini amaningi ngenxa yenhlelo zabaphatha intambo bakhe. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo uthi ukuswelakala kwendwendwe kwesikhatshana kubangelwa yikusilela kwemali.
Esikunanzelelayo ukuthi abantu kabasela mali yokuthenga amafutha njengoba besuka kuma-holiday. Uzananzelela ukuthi ama-liters ngegaraji abathengisayo asafanani lokhana kwakusenziwa. Ubona ukuthi for example nxa kade bethengisa i-2 days ama-16,000 liters, kathesi i-16,000 liters ngerate abasewathengisa ngawo ingaceda inyanga. Akusho ukuthi asemaningi, ushota imali yokuthenga amafutha, abantu kabasela mali. Uphinde unanzelele ukuthi abantu abavele eSouth Africa abaningi ngenxa yokuthi besebekwazi ukuthi iphetho iyahlupha babuye bethwele ifuel yabo ngezigubhu. Kwathi labo futhi labo abathengisa emkhambo omnyama bayawodi ifuel eningi bekhangele ukuthi engxenye abantu bazahlutshwa ifuel. Babancede kodwa akusabanga njalo, imali ibashotile abantu bezimbabwe.
Kodwa indwendwe lokho ezikhona yini?
Indwendwe zike zaba khona towards i-first i-2 weeks before i-holiday. Kodwa hayi nge-holiday ukuzingenela nje ufice kungela muntu. Kwesikhathi udlula igaraji kanti kala fuel, ungangena uzobethi hayi fuel ikhona. Okukhomba ukuthi hayi ifuel ibikhona sibili koshota imali njengoba ngisitsho.
Inani labalimala emgwaqweni kungozi lehlile. Sinye siphathamandla sikahulumende sithi mhlawumbe ukuthi imigwaqo isilungisiwe njalo kulenhlelo ezinhle zikahulumende.
Angazi ukuthi kubona kwaso sinjani ngoba mina bengiwuchairman we-transport whole country. Ngiyakwazi ukuthi ayisikuthi imigwaqo ilungiswe kuhle. Okube khona ukuthi abantu bebebalutshwana ade behamba ngezimoto emgwaqweni. Ngabona bebe-recorda inamba yemoto ade zidlula petroke. Lapho abazabona khona ukuthi hayi imoto bezintuthwane, so la zingozi zinjani zibentuthwane. And uzaphinde unanzelele ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi kakula mali abadriver benatha amanzi la utshwala, futhi imali yabo yokuthi benathe ibintuthwane, so yikho okwenza ukuthi ingozi zibe ngaphansi. Ngoba kwesinye isikhathi nxa unatha udriver unathile njalo uhamba ngesikhubo esikhulu uyabangela ingozi. So kulikhisimusi edlulileyo ekuqaliseni kweminyaka hayi kakuzange kube khona. Konke lokhu kubangelwa ukuthi imali kasiselayo eZimbabwe.
Lo mnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela uhlupho lwendlala embi ekhanya izahlasela ilizwe leZimbabwe lonyaka. Lona yona ibivele kukhona ngomnyaka odluleyo ngenxa yokungana nikuhle kwezulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika ulaye ibutho lakhe ukuthi lihlasele ngesikhathi esilindweni sendizamchina iseBaghdad International Airport kwele Iraq namhlanje emadabukabusa kwabulawa umkhokheli wabeviyo lebutho lakwele Iran eleKets Force, uGeneral Qasem Soleimani. uGeneral Soleimani ubikwa ubehlela ukuhlasela izigodlo zabameli bemelika kwamanye amazwe eqalisela kwele Iraq. Umkhokheli wezenkolo yabantu bele Iran, uAyatollah Al-Khamenei, uxwayise ukuba ilizwe lakhe lizophindisela ukubulawa komkhokheli webutho leQuaid Force. Intatheli izindaba ezemifanekiso yakwele South Africa uShiraz Mohammed, owathunjwa ngomnyaka ka-2017 kwele Syria, usenelisile ukuphindela ekhaya ngemva kokugcinwa eyisithunjwa okweminyaka emithathu edluleyo. Abomdeni wakhe bamemukele ngenjabulo enkulu. Sokusesatshelwa ukuthi ukunganiki kuhle kwezulu elizweni kuzaletha indlala engakaze ibonakale okweminyaka eminingi edluleyo. Sokuleminyaka phose emibili elandelanayo izulu linganiki kuhle. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngokudla eWorld Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezine abafuna uncedo lokudla ngesiphangiphangi. Izinduna zesigaba seMathebeleland zithi indlala ekhona ezigabeni zabo lonyaka imbi kakhulu. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekuqinisweni umumo omubi esikhangelele ukuthi kuzaba zindlala ngenxa yokuswelakala kwezulu lokutshisa okukhulu. Sikhangelele ukuthi izulu iqalise ukuna ngo-Okthoba, kuthi naso sifika lesi sikhathi abantu sebeqalise ukudobhadobha emasimini besila lapha lalaphana, kunye lenkomo seziqalile ukusila ngoba zisile okumangalisayo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Amadamu kawasela manzi, komile qha indawo yonke nje, indlala ibhakile.
Isikhathi lesi kweminye iminyaka kuyaba kunjani okokuthi abantu basebedobha yini okunye okufana lamathanga lokunye okunjalo?
Ye, ngalesi sikhathi vele idlala iyabe ingasabalwa emakhaya ngoba abantu basebedobha amakhomane, sebeqalisa ukuchisa umumbu, sebedobha indumba emakhaya emasimini lapha, izitshebo bezuzulude, impida yendumba, konke nje okuthi yeneyo. Kodwa kathesi komile qha, kwezinye indawo abaphumanga ngitsho lokuphuma ukuthi befake umfolo, lalapho abaphuma khona sokuthile qhu, so akusela themba, akuselani. January akwandanga ukuthi nxa izulu line ngendlela efaneleyo abantu bebelamba, so kunzima kakhulu. Sikhangelele omumo, sikhangele futhi lokuthi abantu kabenelisi ukuthi bayethenga leyo mpuphu efunakalayo. Nxa i-10 kg ezitolo ithengwa ngentengo efika $100, kunzima ukuthi abantu bakwenelise khonokho. Umumbu e-DNB kabenelisi ukuthi bonke bawuthole ngendlela efaneleyo. Lalaba abadala bathi abaholiswayo nxa eyathiwa i-50 kg ngenyanga, mhlawumbe umuntu elemuli efika abantu abangu-8 konke kakweneli lokho.
Manje baphila njani abantu?
Kunzima ukuthi utsho ukuthi abantu baphila njani ngoba eqinisweni abantu babulawa zindlala. Baphila khonokho ukuthi nje umuntu kahle akuthele kanye. Esingakutsho ukuthi abenelisi ama-decent meals, abantu bangahlala amalanga amathathu bengazi ukuthi badleni. Kunzima kuze kuthi labo-ke abalabantwana abangaphandle kwamazwe kubo Botswana, South Africa laphetheya, yiwo mhlawumbe abaphosa basinde ngoba bayenelisa ukuthi abantu babo bebaphathisele.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso ephathisa abahlala emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, wekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulamanye amabandla anjengelezaphu athi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla leZANU-PF lisuse embusweni ngazo zonke indlela ngoba ukhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa esehluleka ukubusa. Kodwa abeZANU-PF bona bathi ngeke ibandla leli lisuswe ngenkani embusweni. Ake sizwe umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezapho eMathebeleland, umnumzana Joseph Chuma weZANU-PF, labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa ngokumele kwenziwe lonyaka ukuze kulungiswe ezombusazwe elizweni. uNdlovu sungula loludaba.
Bayihlukumeza abantu. Abantu kumele babone even bekuloba bekhethiwe, kodwa behlule ukwenza umsebenzi lo abawuphethelwele. Kumele abantu babatshethi, hayi madoda, selehlulile. Yikubona besisukumile dube last month sayangena ezibhedlela. Kokhanda ngumzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe. Lo osehofisini umele ayethuze. Ngoba usehofisi umuntu asebenze afeze izifiso zomuntu ophandle. Kulokuthi abesakele umuntu ophandle umthetho.
Kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungisa ilizwe leZimbabwe? Siyabona nokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo. Kulungiswa njani khonokho?
Yiko futhi lebana ngimshilo ukuthi kwavele kwabona ekuqaleni. Babona ngani ngokuthatha umbuso. Bathatha umbuso ukuthi bazibusele, bazinondise. Bona bona labo ade bekhokhela ibutho labo umbuso. Kanti ibutho ngelabantu. Kumele livikele abantu, lisebenzele abantu. Kulokuthi abantu basebenzele ukuthi balesabo. So kumele abantu basukume. Singu 15 million bona bangu-100,000 angazi bangaki. Ngeke wasidule basibulale sona.
Wothi sizwe-ke ukuthi ubaba uJoseph Juma webandla leZANU-P F uthini ngodaba lolu?
Umalumami usuke walahleka mbijana lapho ungena igama. Ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula ubuhlungu lobo esiphakathi kwabo. Ayisiyo solution ingasufaka ngesiNgisi. Into ekhona isemgcekeni. Akula hulumende whether wezaphu kumbe wezanu-P F we-MDC ungafuna ungena embusweni ubhidlize lowo mbuso ugcine usuzikhipha embusweni ngokuba unpopular. Akula kodwa into ekhona yona into ziyenzakala umuntu esembusweni kube lokugwenxana lokuzigwenxa wona wega futhi kuyakolo esikukhangela ukuthi sikho abana siyagwenxwa ngabanye kodwa lathi siphinde sizigwenxe nxa sezidlala ama-game e-corruption nani siyabe sizigwenxa kwapha lokungafuna ukulalela abanye ekuzigwenxa kodwa akula muntu ongena embusweni efuna ukubana azikhuphe embusweni nalo angene kuyo.
Ye kodwa Golide nxa sikhangela Golide abantu lapha bathi kuvele akusalungiseki lokho.
Abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi yona mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthi yona kube le mpumela enze kuyela kithi eZimbabwe. It's no longer about amaparty. Amaparty yinto yokuza, asizalanga nako into lokwana kwabuya. Yiko sokusixabanisile.
Yesithatha ubaba uThomson Ndlovu.
Singakwenza njengabantu beZimbabwe ukuthi sokufonile laba abasibisayo kumbe ukuthi amaphathi lawa asibisayo okwamanje ukuthi basela ama-plan ukuthi angayenzela njani abantu into abayikhangeleleyo. So ikakhulu lapha ngikhuluma ngephathi njenge-MDC sikhona for the past 20 years si-opposition party but so far on the ground angayibibiza ama-elections. Akule sisele khona ukuthi kuyini engasenzela khona but okuyikho kukhona ukuthi bahamba bethembisa abantu izinto ezingabancediyo. Thembeka futhi lakho iZANU-P F. iZANU-P F siyakwazi ukuthi sibuse for almost 39 years. Akulalutho instead silokho lisenakala kusiya phambili.
Labo ngabanye abaxoxelo Cape Town kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele bulenjini bokuxhumana obe Facebook ukhasi le VOA Ndebele. Iqembu lenguqo ele Highlanders libikwa seliqhatshe umqeqeqi oyisizalwanisa kwele Britain uMike Harrison njengomqeqeqi walo omutsha. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usiphala oludaba ngugcwele.
Iqembu leHighlanders lidinga umqeqeqi ngemva kokuba ube ngumqeqeqi walo uHendrik Casper de Jong oyisizalwane selizwe leNetherlands ethena usedlulela phambili ngemva kokusebenzela leli qembu okwenyanga ezine. Umgcini sihlalo weqembu leHighlanders uKenneth Mhlophe utshele abephephandaba leThe Chronicle ukuthi usebexoxisane loHarrison njalo sekusele ukuba lumqeqeqi alo belane labo isivumelwano semsebenzi. Sixoxisane labalandeli beqembu leHighlanders ukuze sizwe imibono yabo phezu komqeqeqi omutsha njalo iningi labo likhanya livumelana lesinqumo sokuba kuqhatshwe umqeqeqi ovela phandle. UThabani Sibanda uthi liyabe lenze kuhle iqembu leHighlanders nxa lingajinga umqeqeqi ovela phesheya kolwandle ngoba bona belolwazi olungcono kunabaqeqeqi bakuleli.
Ama-coaches ase-Europe bayazi umsebenzi wabo, bayawazi ukuthi i-sportless esebhorase sile-science involved. Khonokho kubanikeza i-edge over ama-local coaches aseZimbabwe.
UStanley Mpofu uthi iqembu lebhozo lilakho ukuqhubekela phambili lidlala kuhle loba sekubuye umqeqeqi omutsha ngoba lilokhu lilabadlali abaningi abakade belidlalela nyakenye.
I-Highland ngayali idlala kuhle ngoba kuyabe kulama-player wona lawa kade evele khona, bona labo bazaqhubeka bedlala bewina bethaya amanye ama-team ngoba kuyabe ungatshintshanga amaplayer, into eyabe itshintshile kuyabe kungukhoach, and futhi kuyabe ubuye ukhoachi wakwelinye ilizwe.
Iningi labadlali beqembu le-Highlanders balokhu belezivumelwano zomsebenzi leqembu leli, njalo kabadluli abahlanu abadlali abalezivumelwano zomsebenzi esezifike emaphethelweni. UNoma Mguni uthi yena inkinga ngabaqeqetshi abasuka phetsheya kolwandle yokuba bahola imali eningi kakhulu njalo abayiphiwa ingamadola asemelika.
Sikhangela isituation eku-Highlanders, iclub yona isiselile esikolweni eziningi, and masizothatha futhi omunye coach from outside ingachia iclub ilezinye izikolodo ezingenziyo. So I think ukuthatha like coach from within aba local, at least abangakhona ukubhadalwa nge-local currency, kuyabe kungcono kakhulu.
Umqeqeshi otshiye umsebenzi uHendrikus Pieter de Jong uqhatshwe liqembu le-Highlanders ngemva kokuba uMatinda Ndlovu etshiye umsebenzi wabuyela kwele Botswana watshiya iqembu liqeqetshwa nguMandla Mpofu. Bekungayisikho kwakuqala ukuba iqembu le-Highlanders liqeqetshwa ngumqeqeshi ovela phetsheya kolwandle, njengoba eminyakeni edlileyo like laqhatsha abaqeqeshi ababalisa u-Eddie May kanye lo-Bobby Clark, bona abathuthukise kakhulu indlela leli qembu ebelidlala ngayo. UHarris enuke wasebenza njalo emazweni abalisayele South Africa kanye lele Botswana. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kulifikisi leqembu elihlabela ingoma zokholo ole imvuselelo yamakholo elisanda kwethula idlala delitsha elesihloko esithi esandleni somusa. Umuntu ngameli inkomo eStudio 7 Siphalo Ludaba.
Leli lidlala telaleli qembu lechumi lantathu njalo lile ngoma ezilichumi lane. Iqembu leimvuselelo yamakholwa lihlabela likwele South Africa lanxa nje lidabuka eZimbabwe. Nangu umkhokheli walo uMayibongwe Chuma echasisa ukuthi kungani bakhetha umculo wegospel.
Kuyithanda ukushumayeza abantu ukuthi nalomini inkonzo zikhona, kodwa sikwazi ukuthi sishumayele ngomusic. I-message iyayeneliseka ukuthi ifike nasemuntwini ongasontiwe, iyakhona ukuthi imphendule akwazi ukuthi akuye esontweni. Lanxa engumuntu ongathandi isonto, umlayezo uyafika ngokuhlabelela. Mina njengakuchazela ukuthi umculo wokholo nanoma iwuphi umusic kumbe iyiphi inkonzo nje, just uma kungezokholo nje ziyangivuselela, nami yikho ngathanda ukuthi ngivuselele abanye.
Ingoma ezikuleli dlalate zigoqela ethi ngingumhambi, hosana esandleni somusa, kanye lale ethi khuluma moya.
uJesu
boke lelo ke liqembu elihlabela ingoma zekholo elimvuselelo yamakhola elisanda ukwethula idlalade elitsha olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.